Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhla ka 27 kumpalakazi 2021 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa wele South Africa abaduduza imuli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubotshwe usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe ixhaka elenyama yenkomo ezitshontshiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane amakhulu ayisithupha 605 belomkhuhlane lo. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bakhwele baya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 37,249. Asebebhubhile bakhwele baya kunkulungwane phose ezinhlanu 4,891. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lo mkhuhlane bazinkulungwane ezedlula ezintathu 3,219. Abahlatshwe esibili bona bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,372. Abakhokheli bamazwe omhlaba kanye labezokholo sebethule amazwi entuduzo kulandela ukutshona kukaArchbishop Desmond Tutu wele South Africa. Ututu ubhubhele ngakwakhe eCape Town izolo esele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthe ilizwe lakhe lilahlekelwe ngumuntu obeyisibonelo esihle emhlabeni jikelele owayelesibindi njalo owadlala indima enkulu ekulwisaneni lohulumende wabelungu owayencindezela abantu abansundu. URamaphosa uthe uhulumende uzahlela isikhathi sokukhala ilizwe lehlise amafleki. Uthe njalo uhlelo lokubekwa kukaThuthu luzakhokhelwa isonto yakhe ye-Anglican eyiyo ezaphuma losuku lokubekwa kwakhe. Abamasonto labo bathi bakhala ndawonye lomdeni kaThuthu. Sixoxele umfundisi uSenisibanda.
Ubaba uThuthu Bishop Emeritus ube isibonakaliso emabandleni kubafundisi ukuba nxa sihlangana lesigaba kumbe ngathi ngesikhathi lapho abantu ababandezelwa khona kumbe abancindezelwa khona kuyini okumele kwenziwe libandla likaKristu kumbe ngabafundisi. Wasitshengisa Mgceke ngesikhathi se-apartheid yokubandlulula eSouth Africa langesikhathi iSouth Africa isithola uzibuse, waqhubekela phambili elokhu esebenzela emele amalungelo oluntu, emengele amalungelo alabo abangeke bazikhulumela bona bodwa, ekhangele njalo ukuthi nxa silobudlelwane lohulumende singenzani ukwenzela ukuthi sisale lokhu silibandla lohulumende la asale lokhu enguhulumende. Lokhu kwakutshengiswa kwaba Mgceke loba wayengumngane kababa uTata uMandela. Siyamnanzelela ukuthi kwakufika isikhathi lapha ekhuluma khona emkhuza engathathu hlangothi lukahulumende ngoba iANC yathi isingenile ekubuseni wahle wajinja waqalisa layo ukuyikhuza waqalisa ukukhulumisana layo ngoba isiyo esilamandla njalo isiyo yayisikwanisa ukubandezela abayanga ukubandezela isebenzi ukubandezela abafelokazi lezintandane waqalisa ke ukuyikhuza yona iANC lokhulumende wayo.
Ungathi isiphi isifundo asichiyele umhlaba jikelele?
Baba uThuthu esingathi thina ngesiKristu theology usitshengisele practical ukuthi leyo theology umbuzisisa kwethu ukuthi uNkulunkulu ufuna senzeni. Nxa sikhangele indaba yabayanga, nxa sikhangele ukubandezelwa lokuncindezelwa kwabantu, kuyini okumele sikwenze? Kazange azithulele langaphakathi kwesikhathi lapha ayengabulawa khona uMbabotshwe akhitshwe esikhundleni ayekiso waqhubekela phambili ekhuluma lalapho eselesikhathi sokuba esingathi ngesilungu privileged position nxa yokuthi wasekungena uhulumende omutsha we-ANC waqhubekela phambili lokhu ekukhulumela ilungelo loluntu emele abantu abangakwanisi ukuthi bazikhulumele. Singathi even lakhona pha eZimbabwe siyakhumbula ukuthi waqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe lapho ayibona khona abantu behlukuluzwa wayekhulume engasithulele.
Kuyini elizamkhumbula ngakho?
Ukuthi nxa umuntu eyinkokheli kakhulu abafundisi kumele simele amalungelo abantu, simele abantu bakithi, sikwazi ukukhuluma izinto ezihlupha abantu singesabi, singabi lovalo ngenxa yokuthi sisebenzele uNkulunkulu singazesabeli. Njalo lokuthi nxa sithina siseduze lalabo ababusayo sikwazi ukuba lesibindi sokuba tshela lokho esibona ukuthi uNkulunkulu ufundi babuse njani abantu bakhe. Lokhu wakwenza kakuhle, wasitshela umzekeliso. Njalo lokuthi singasihluphingi eZimbabwe kuphela kodwa sikhangeleni lapho emhlabeni wonke jikelele kuyabe kulabantu ababandezelweyo kumbe abancindezelweyo amalungelo abo engakwanisi ethethwe ngalabo ababusayo wayekhuluma uThuthu. Ngakho lathi kumele senze njalo.
Umfundisi Useni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Amapolisa athi abophe usomabhizimusi weGwanda olebutsha umnumzana Irimai Moringa kanye lezisebenzi zakhe ezine ngemva kokutholakala vele nyama yenkomo ezintathu ezintshontshiweyo. Inyama le itholakale esilaheni, inkomo zisanda kuhlinzwa njalo ezimbili bezingakabulawa. Kolunye njalo udaba, amapolisa athi adinga umsolwa uBrighton Siziva phezu kokuntshontshwa kwenkomo eziyisithupha esezitholakele ezigcinwe eGwanda Showgrounds. Sixoxelwa ke wamela isigaba seGwanda ePhalamende umnumzana Thande Kuzintimkanhla.
Ludaba oludabukisayo njalo luzwisa ubuhlungu. Ngoba undoda yena lo kaqali ukungena mbe ukukhonjwa yimini kumbe khona ukuthi avalelwe esitokisini ngendaba yenkomo zona lezi ukuthi uyazintshontsha. Kodwa kaze sizwe kuthiwa ugwetyiwe umbutheni usele minyaka ebalelwa ebanjwa ekutshontshweni kwezinkomo. Kodwa ke angazi ukuthi kusuka kuhambe kuthini. Uzambona nje Dudu nango usengophumileyo. Hayi, indaba yakhona ungathi abantu wayebaphathi kahle. Yebo kuhambele batshile ukuthi bambambile bathatha le moto yakhe. Ngibe ngingafika mna khona emapoliseni kukhulunywa indaba yakhona yona leyo. Ngizihambela nje le moto leyo ngayibona. Le misila yenkomo lezo zihlinziwe ngizibonele, okuyibufakazi bokuthi ulesanda sibili enkomeni ekutshontshweni kwenkomo lezi ubanjiwe. Bayamkhuluma amapholisa umbuzo osusele ngokuthi kambe khathesi uzagwetshwa. Kumbuza aphunyuka njengoba sibone ngathi uyaphunyuka ndlela thize nje ezandleni zomthetho lapho asazi. Kodwa iqinze ukuthi ubanjiwe sizothi uzihambisilena wayezethula emapholiseni kuyikuthi ngabona uzwile ukuthi uyafuneka. Asazi kumbe khonapho ngemva kokubaleka kwakhe uyesiya kwenza imthanithani yakhe ukuthi aphunyuke. Hayi, kwazi bani.
Ungathi ukuntshontshwa kwenkomo kubhahe kanganani khona ngapho eGwanda?
Eqinisweni kankomo labalaleli, hayi ubusela benkomo lapha buyenyanyisa. Kuqala kwakungathi ubusela lobu busendaweni lezi eziqanjwa kubotshanya ugwela boJohn Deep nakubonkoma engathi iGwanda South. Khathesi kukhanya solungene bhosa izigaba zonke zeGwanda. Amasela enkomo asegcwele yonke indawo. Ngikhuluma nginjenje mina ngilo mntana womfowethu ohlala khonapha eduzane leGwanda. Inkomo zizithuba zibonakali sezidinga inyanga ezintathu ezedluleyo. Ngizwa kuthiwa ngapha ngematshetsheni lakho ngabona inkomo ezingamashumi amathathu 30 ilazo zantshontshwa. Indawana yonke nje uyezwa abantu bekhuluma ngokutshontshelwa inkomo. Ludubo olumangalisayo. Bake kuke kwavuka umsindo kuze kubanjwe abanye laba abatshaya labantu ababesiyagayela inkomo zabo. Bacina besithi labo bantu okunye basebenza lamapolisa. Yikho sibone ngathi okunye ludubo khonapho ukuthi kanti inkomo zantshontshwa nje zantshontshwa mahlayana. Ezindaba ziphelele emoyeni ezinye kube ngathi inganekwane. Engxenye kulesandla semfene endabeni le. Inkomo ziyantshontshwa, hathi kancinyane. Ziyantshontshwa sibili lamagama abantu othiwa batshontsha inkomo ayaziwa. Asomringa yedwa. Kuyaqanjwa uzibani lozibanyana. AbeGwanda nxa bilalela uhlelo lolu sebesazi ukuthi hayi omunye umuntu ngabe uyabotshebotshela inkomo nguzibani lozibani lozibani baningi imali baningi shoti bedlula umuntu oyedwa abathathu mabane abaziwayo ukuthi ngamasela enkomo ziyantshontsha inkomo ziyanyamalala ezinye sizothiwa zazi zibanjwe seziyinyama kubo grills kobulawayo kanti kukhanya ezinye yizo ngabona lathi sithenga inyama emabhutsha singabe sithenga inyama yenkomo eziyabe zintshontshiwe ngoba amadoda la kukhanya agijimisa indaba zamabhutsha ziyantshontsha inkomo ngomola abadlali inkomo ziyahamba ziyanyamalala.
Umnumzana Thande Kuzinti Mkandla wake wamela iGwanda edalele parlamente. Inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokukhweza intengo yezinto okubangele ukuthi inengi lehluleke ukuthengela imindeni indingeko zekhisimusi. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafeti Moyo.
Sibona ngani bangamahaga ngabantu abagijimela ke ukukhweza izinto bakhangelela ke phela lokho abathi ngama bonuses. So ngomnyaka ngomnyaka ke kujwayelekile ukuthi intengo yezinto ikhuphuke kodwa ke okwalumnyaka ikhuphuka nje intengo yezinto yona imali indichwana banengi bayakhala ngentengo ama products lama services kodwa imali yangkhona ke indichwana abamabhizinisi nxa bekhweza babe bekhangela ke ukuthi kungani banengi abantu abalezimali so babe bezama ke ukuthola advantage ukuthi nxa kule mali engani ithethuthu yebhodayo ebantwini ezandleni bebe sebeyithola leyo mali. Asiyonto enhle ke esikhangelele ukuthi nxa kuphela komnyaka abamabhizinisi bebe sebekhuphula ke intengo yezinto besenzela kubamba phela amabonuses abantu. So ngumnyaka ongamuhle njengomnyaka odlulileyo nje kanti ungamuhle ngokuthi siloke siphakathi phela kwegcikane leli ukubangela ukuthi ke abaningi bangaze bahamba-hamba kungabe labavakashi abathize lo bhizinisi laye asoza ke athole imali ethe exaxa ngalesi sikhathi.
Umnyaka lo ungathi ubunjani?
Kunengi abantu ke abakwenzayo nxa umnyaka uphela okunje. Kodwa ke iminyaka le edlulileyo ngendaba yegcikwana lile siphakathi kwalo. Sibone ngani ke kwehlile ke lokho esasikubone abantu bejabula. abantu kukhanya abala mali kulo mnyaka bazadlala ke likhefu bebalutshwana ke lezihlobo njengoba ezindengi zehlulekile ke ukungena phakathi kwelizwe ngendaba yama restrictions ke akhona ama quarantine regulations so intengo yezinto layo ibisikhuphuka abamabhizimisi ke bakujwayele ke ukuthi nxa umnyaka uphela bekhuphule ke intengo yezinto bekhangelele imali abathi ngama-bonuses yabiba njengabantu nxa kungaba le mali ke enengi sibona ke intengo yezinto kumbe intengo yama-services ikhuphuka kodwa ke ngumnyaka ke ongafanani le minye iminyaka njengoba ngitshile nje ekuqaleni ngokuthi abantu bahlanganele ma-problems athize umsebenzini abantu kade besebenza ama-short working hours ngokuthi akufanelanga abantu bebuthane bebebaningi njalo amabhizinisi benganehlisiliyeke ama-activities njengoba ke kule gcikwane ama-restrictions kuya ngokuthi abantu kade beyenza imisebenzi bani so abaningi ke ba-affectiwe ke i-COVID-19
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi abanye abasekeli bezanu-PF sebeveze ukuthi baphiwa izithupha zamanga ukuze baqilibezele ukhetho lokudinga inkokheli yaleli bandla entsha ezabelo. Ikroniko ithi amapolisa kasoze avumele imbuthano yamasonto yokungena eminyakeni omutsha ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. I-ZBC ithi umongameli yemasoni Mnangagwa usekhuthaze abamasonto ukuthi bagqugquzele ukuthula lokubambana elizweni. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Salobalani balandeli baka Studio 7 lenjani lonke ngiyalibingelela ngegama lenkosi uJesu. Hayi ngiyezwa ngiyakhuluma kakhulu ngeZimbabwe hayi kodwa into esithabela konke lathi hayi sikwane sokuthi sibone ukuthi hayi liyasikhumbula ukusitshela indaba ezenzakale eZimbabwe noma singasekho khona ngapha but hayi siyathaba kakhulu uhlelo lona olusinikeza indaba zenu ezimnandi ezeZimbabwe kububi bonke obenzakale eZimbabwe but hayi cela kuphela ugcina kakhulu nobogogo elivotayo impela siyalincenga kakhulu ngothixo bogogo ukuthi leli labazukulu emakhaya ufundise ubhalo X lingasukubele ibhalo X abaqata kumbesiyakhwakela ifika lesidayile nalikwazi ukubhala bese libhalwa into ezingayisizo bebelibhale kwe-X abafuna khona abantu labo zamanti impela kathesi isikhathi sokuthi abantwabenu labazuke belifundise ukubhala u-X kuyobhalwa njani sesidingile impela ukuhlala sirojiwe amavoti uzothiwa kula malokhu zenu ama-ballot paper hayi kezame kupela bogoko ukuthi abantwana libavumele abazuke belifundise ukubhala u-X uqanje kahle kahle nje lingadonsi imali ibhala lifake nguhle ebhokisini loxaweni kahle ngoba liyasuka abalifundi likwazi ukubhala xa maseli siyafika khona labe selikhokha ningasakwazi ukubhala uno-X lecensi ukuthi hayi mbhalelani mali belibhalela sibezifake lapho abafuna khona hayi zamani bogogo mpela nelisubulalayo mpela zamanini bogogo labokhulu ukuthi abantambe lipractice ukubhala u-X beni lapo hayi zamani badala siyalicela mani libheke nomumo mani umubi mani zamani phela hawu bogogo lezanda bokhulu mphele
amavuko Studio 7 labalaleli bonke jikelele ngivukisa ngingapha ezweni lase-South Africa ngindoda yakhona lephansi esikhalangeni ngizahlala ngo-anonymous ngosuku lanamhlanje usuku lapho abancindezeli betholakala bejabula bedini day mhlawumbe ingqondweni yami ngizwisise kahle ukuthi unity kanti yini ngoba nxa ukhuluma nge-unity ukhuluma ngokubambana kwabantu manje kanti i-unity bani le eyanamhlanje i-unity yabathile beunitela ukufaka ezikhwameni zabo kanti tina nga utwasi uyuniti sitholakala sisema zweni uyuniti konoko yini kumbe luyanyeka ulimi lwami according to my understanding so kasiqeleke kubo ababusi bethu ukuthi kabayenze iyuniti yanye mpela iyuniti benefite bonke isonke isizalwane sezimbabwe kungakhanya umuntu eyi-one kuthiwa nguye okuyuniti ekaphulela esiswini sakhe abanye bebulawa indlala ngempela ngempela sizwile abantu bakithi ake basizikhawukele bona ababasembusweni ngoba sila bantu bakithi laba balilwela ilizwe lelelana bafa ulifela khona abanye okudingeka ukuthi asisineni sidedelana kuphela kungabe ngumbuso lo ukuthi umuntu ohlele esihlalweni kahlale esihlalweni sengathi ngeyedwa walilwela ilizwe ngamafitshane ngithanda nje ukuthi hhayi leli langa bakithi thina sizizalwane sasezimbabwe sisemazweni vele kalisisebenzeli la kancane
Sanibonani lonke basakazi labalandeli beStudio 7 ngiyalibingelela lonke ngezindawo ezijiyeneyo ye mina ngithanda ukuthi ngilimukise abantu bakithi bakwamthawazi ngithi kibo abavuke emaqandeni bengicela ukuthi abantu bevuke emaqandeni angisomuntu wezepolitiki kodwa ke ngendlela okwenzakala ngakhona kwelakithi ikakhulu ngendlela okwenzakala ngakhona ebantwini besendebeleni ngithi abantu besendebeleni abavuke emaqandeni beyekele ukulandela amaqembu la abadonsela emgodini belandele amaqembu akibo ayiwo abasa ekukhanyeni iqembu nanto iqembu le-MRP lifuna ukukhipha abantu ebunyameni libafake ekukhanyeni so ngithi abantu kabayekele ukulandela amaqembu lawa abadonsela emgodini belandele iqembu le-MRP okanye ke belandele iqembu lezaphu uma bengafuni iqembu le-MRP ngoba la manye amaqembu angaqedakaliyo abadonsela emgodini abantu kabavuke emaqandeni ake likhangele ikakhulu into eyenzakala ngesikhathi sombhuqazo lilike lidownload nakuma-YouTube libone izinto ezazisenzakala kubazali bethu ezazisenziwa ezibuhlungu kakhulu ezazisenziwa ngayi-50th Brigade so abantu kabake beyekele ukulandela amaqembu la abanye aqedakaliyo kabalandele iqembu le-MRP okanye ke belandele elezaphu ngiyabonga
salibonani balaleli balandeli beStudio 7 abathandekayo kusuka kube buhlungu kuyadabukisa njalo kahle kahle bengithi kungumbuzo kuyisicelo kubasakazi beStudio 7 wonke nzojikelela especially isekubalisela ontongameli oGibbs Dube zenabanye ababa benethuba lokuthi baxoxisane kumbe ba-interviewe ngabasi ngakube kade ukuxoxisana ngolimi lwesintu lobaba ugawule bekuwumbuzo njengoba ngisitshithe umbuzo nesicelo ukuthi akweneliseki yini ukuthi bayekile uku-interviewa ugawule bangabi le ngxoxo logawule bazama ukudinga nje omunye ongabe ngoba kusiyedwa umlandeli ebandleni umbusayo ole mandebeleni yena kube isicelo kube ukuthi ndibambe nje kumi-interviewer ngoba ugawule ugawule sesilimazile kakhulu so kunabantu quite number of people asebenze beyizigulane imikhuhlane we-BP bekukhutshulwa i-BP ikhutshulwa ugawule into azikhuluma ugawule siyagulisa ziyagulisa ngempela khona manje ugawule uyabuzwa umsakazi lapha ukuthi ngeyunithi le khona ngesenzo saba khona sombhuqazo sazongubani nobani umbuza nje into esimple and straightforward ukuthi uyena uthini kulokho okutshiwo libandla lezaphu ukuthi i-unity day li-22 December ibakhumbuza abantu izihlobo abangani ababulawa yi-ground uyehluleka nje ukuthi akhwele phezu kodaba
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. i-AP ithi uhulumende wele Congo wethule umlayo onqabela ukuhamba-hamba kwabantu ntambama izolo ngemva kokudubuka kwebhomba elibulale abantu abahlanu edolobheni leBeni. I-Voice of America ithi abamabandla ezombusazwe kwele Somalia sebehlulekile njalo ukuvumelana phezu kwelanga lokwenza ukhetho. Singene udaba lweMelika. Umongameli Joe Biden usechaze u-Archbishop Desmond Tutu njengomuntu wabantu obezinikele kuNkulunkulu ngobuqotho. Emazwini entuduzo awethu le izolo, uBiden uthe yena lomkakhe baba lenhlanhla yokuhlangana loTutu kanengi kuminyaka edluleyo, okugoqela ngo-2010 lapho abamethekelela khona ngesikhathi semidlalo ye-FIFA Soccer World Cup. Uthe isibindi sikaThutu sokumelana lohulumende wonxintezelo kwele South Africa singesinye sezizathu ezenza iMelika yathathela lohulumende amanyathelo ukuthi achiyane lokuhlukuluza abensundu. Wengeze wathi uThutu uthiye umzekeliso omuhle obukwa ngabanengi emhlabeni jikelele. Amazwi kaBiden agcizelelwe ngabakhokheli bamazwe aphetsheya atshiyeneyo abagoqela uJustin Trudeau weCanada kanye loBoris Johnson weleBhilithane, bona abathe uThutu bengumlweli wamalungelo omkhulu obesaziwa njalo ngokukhulumela abantu abancindezelweyo. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Ngivumelana laye umnumzana uJoe Biden ma ekhuluma ngomuye uDesmond Tutu ukuthi ngumuntu obephitsheka kakhulu ngamalungelo oluntu, njalo nguye umuntu ozwakale isikhathi esiningi ehamba ekhankasa ekhankasela ukuthi iSouth Africa ithole uzibuse, njalo ekhankasela ukuthi amabhunu ayewona adincindezela abantu izolo, iAmerica lamanye amazwe abesekelana lamabhunu bezama ukuthi befake amandla abo ukuthi amabhunu lawa ekele umbuso wabo ochuku, umbuso wabo okuncindezela abantu abamnyama. Uzakhumbula ukuthi uDesmond Tutu ngumuntu obekade enenhliziyo yoxolo kakhulu. Ukhumbule imisebenzi yakhe ayenzileyo ku-Truth and Reconciliation Commission eyiyona eyadala ukuthi kukhunyelwane umlotha phakathi kwamabhunu laye wonke ubuntu we-South Africa obekade encindezelwe kakhulu abantu abansundu. So ke ngivumelana laye uJoe Biden ukuthi uDesmond Tutu ubambe iqhaza ngendlela enhle, indlela edala ukuthi libemzwisise njalo lokubone kufanele njenge-America ukuthi iSouth Africa beyifakele izijeziso ukuthi ilunge, ivumele uluntu ukuthi lube khona, ivumele abantu abansundu ukuthi lawo bebe lamalungelo abo agcweleyo. Sithi-ke ngalawo kahambe ngokuthula ubaba uDesmond Tutu.
Yebo, uBiden uthi uThutu nguye owenza uhulumende weMelika waguqula indlela ayebona ngayo uhulumende wabancindezeli kwele South Africa. Ungathini nxa sikhangela eMelika lamhlanje ukuthi abanye abantu abansundu balokhe bekhala ngokuthi bayancindezelwa?
Siyazi impela ukuthi iAmerica ivele indaba yokubandlulula unsundu akusinto ukuthi siyayiphumputha ukuthi into esicabangelayo. Uzakhumbula ukuthi akunsuku ngaki zedluleyo omunye umama owayelipholisa wadubula umuntu omnyama at close range, wamdubula wafa esithi yena ubecabanga ukuthi usebenzise i-taser gun. Kambishwa i-taser gun and the loaded gun yizinto ukuthi ungehluleka ukuthi nxa ulipholisa ubone umahluko. Uye donsa i-trigger sibili udubula uzitshela ukuthi wena udonsa i-trigger ye-taser. Yinto eyenzakeleyo yona leyo nkomo, okutshengisela sobala ukuthi hayi i-America isasekhatshana kakhulu ukuthi iqede indaba yokubandlulula abantu abansundu.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusaswe. siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abayisithupha nge-COVID-19 izolo. Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela uJoe Biden weMelika loCyril Ramaphosa weleSouth Africa baduduza imoli kaArchbishop Desmond Tutu. Kubotshwe usomabhizimusi weGwanda olebhutsha obikwa ebanjwe exhaka elenyama yenkomo ezintshontshiweyo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.